Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho kodwa abakobulawayo bayakulandula lokho.
Kayihloniphi abantu bakithi ngoba iqhubeka icamba amanga ngento esegcekeni ukuthi abantu laba abathi bazofundisa abantu yibo kanye abachathiweyo.
Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla akumanyano we-MDC Alliance?
Kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Bese ebantwini bengafika eGwanda nami. Sithi abantu beGwanda kambe mina libone ngani angasimela njengabantu beGwanda nxa singenza i-coalition ngobani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu.
Okuhlelwa liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe esezile minyaka zingatholi iholo ngemfanelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho. Kodwa abakobulawayo balandula limbiko. Lesi sitolo siqatshe abantu abangamachumi amane lanhlanu kodwa bathi bona abanye babo abavela eHarare bazofundisa nje abanye babo umsebenzi bese bephindela njalo eHarare. Kodwa umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi okukhulunywa yi-KFC akusiloqiniso.
Sina sithi indaba le yakusukela even indawo leyana iqalisa ukwakha. Abantu ababethiwe ithenda yokwakha indawo leyana babuya bevela khona le Harare. Baqhubeka futhi ngokuqhatha abantu abazosebenza phakathi kwendawo leyana bengabantu abavela khona ngale. Lokho ukuthi bezame ukuqhatha ngomunwe besenze thina abantu abangacabangiyo engani abantu bakithi abayifuna imisebenzi. Akusoqiniso. Iqiniso yikuthi abantu laba kabazofundisa njengokukhuluma kwabamanga. La abantu laba bazosebenza. Lapha nje sokungamanhloni ukuthi indaba yabo isotho sabo esibambile. Kanti njalo thina imputhazo esinika abantu bakithi special abantu basemkhonweni emaNdebeleni ukuthi abake beme ukuyathenga endaweni ezinjengabo KFC ngoba baqaphele khona ukuthi bathathe imali zethu kodwa bengeke badeploy back to the same community abayenza labi business. Ngokunjalo siyakhuthaza ukuthi sekufikile isikhathi sokuidentifya bonke abantu abakuya lapha lama business awo bevela khona le Harare efike bengaqhatha abantu bakithi beqede lapho la development esayela abantu bakithi ukuthi sithi ema kubantu abanjalo asiyi kuthenga ezitolo zabo. Sisakhuthaza abantu bakithi ukuthi bengangena ezitolo zabo beyethenga kizo ngoba bona bafuna imali yabantu bakithi. Isitolo sokuqala esiqala ukukhuthaza ngaso abantu bakithi bengathengiso yiyo iKFC yona le evulwe kathesi.
Selike lahlolisisa yini labona ukuba labo okuthiwa yibo abafundisayo abavela eHarare bafundisani abantu bakobulawayo ngoba besike seze ukubana abanye benza imisebenzi efana lokuthanyela.
Ngiyabonga baba ukubeka kahle kambe umsebenzi wokuthanyela uyadinga ukuthi umuntu afundise. Ngihlala ngixoxa labadala lapha nxa ngihamba ngithi kanti emakhayeni kalithanyeli yini bethi siyathanyela. Ngithi kanti manje okwenza emahofisini abantwana benu bengaqhathwa ukuthi bethanyele yikuyini. Ngokunjalo umbuzo lona lo ukuthi langaphandle kokuthi bathanyela ukathi khona ukuthi umuntu aseve e-restaurant apheke ama-cheese ayenzele ukulayokhana kuyadinga ukuthi umuntu azeyetrain eHarare. Abantu bevele bekwenza abanye bamisa imisebenzi khonapha kobulawayo bevele besebenza kwezindawo ezavalwayo kumbe kusemahoteleni. Angithi babantu abafunakalayo endaweni ezinjengazona lezo bathi ngomgqibelo emini sathuma ubukhokheli bethu baya engage i-management ye-KFC. Sesiyababonisa ukuthi lokho abaqhubeka bekwenza ikakhulu sebeletha amapholisa ukuthi azazonikela abantu bakithi ngezinja ebethusela kasikuthandi. Bakufakaza ngempela ukuthi abantu laba babuye eHarare kodwa bazobuyela. Kodwa kuliqiniso esikwaziyo ukuthi asoqiniso abantu inani elingako kungathiwa lingabuya izotraina abantu. Kuyini okumangalisayo ngokuthengisa ukudla e-restaurant okungehlula abantu bakithi.
Alo ke ngumqondisi umnumzana mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance ulakho ukubhidlika phezu kokukhethwa kwenkokheli ezancintisa kukhetho. Umanyano lo wathatha izigaba zebandla leMDC eziningi, kodwa amanye amabandla aphiwa izilutshwana. Lokhu kubikwa kuyimbangela eyenza kube lobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla ngempelasonto edluleyo. Kambe kungenziwani ukuthi lolu daba lungabhilizi umanyano lo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lengxoxo.
Abantu bengayivamba beyizwise kulula ukuthi bese bebuya kebantwini. Bese ebantwini bengathi kegwanda namuhla. Lithi abantu begwanda kambe nina libone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu. Bayalinika futhi abantu bekhululekile. Bona laba abantu esiyabe sibaphiwe ngabantu kakube yibo abahamba beyekuma ku-coalition. Ama-position maningi kule proportional representation, kule provincial council, kulama-council. Then sokuzasothwa ukuthi ngane phezulu kungena we-MDCT. Kuza lusito MPC ungena ngapi, AP party ungena ngapi, kusehla kusiya khona. Manje mavela siqalisele phezulu ngokuthi sifaka obani phansi ngapha kungakalungi sokuthi kusixabanise abantu already. Ngoba kathesi sizwile ukuthi kulama constituency anjena njani kobani. Amanye ama constituency esinawo, for example, phansi khona lapha eGwanda, bonabo kuthiwa yibo abazayiphiwa, abala ngitsho lama structures okurana i-constituency yena leyo. So yabona ndiveleka kusoze kuhambe.
Uthini ngalokho okuthiwa ngumnumzana Fuzwayo, mnumzana Bebe?
Mnumzana Fuzwayo ukhuluma njengomuntu ovotayo, ngoba anto bona akulula ukuthi ngizanika i-example ngeyami inkayi constituency. Nxa wena ungavuka usithi ngoba sifuna ukuthi sibe le-coalition, uvuke uye kuthi ebantwini benkayi, hayi uBebe kashami lapha sokusima ubani. Kubonakala abantu bazabo ukuthi sokuright, akuvele into enzima nale nto yenzakala. Mina njengomkhokheli wabantu ungakhohlwa ukuthi i-politics kanti isukela phansi, iqala endlini emzini wami with my family. Kufanele umkami nabantu abami bavume ukuthi into engiyenza yepolitics bavumelana nayo. Suke lapho iye ngathi iye kuvillage engihlala kiyo ekhaya, ezibavumelane labo bantu besiza. Isuke lapho iye ewadini engihlala kiyo emalithi, ward 90, ibavumelane layo futhi. Isuke lapho iye kudistrict, kumbe ngithi constituency yenkayi South engiyikhokhelayo, kuvunyelwane. Isuke lapho iye kuprovinsi, isuka kuprovinsi iye kuregion yemathebeleni, isuka kuregion yemathebeleni isuba yi-national coalition. So wena ungaze uqale ku-national, ungavumekala ukuthi uqale ku-national, but ungakaze wenze ungaka-implementi into nxa uqale wavumelana ku-national. Qala uye phansi kwenzela ukuthi okwakuqala bonke abantu uhambe labo, ngoba ungaze uthi uvumelane phezulu ukuthi ufuna ukuya ebantwini ukuthi yenzani so uzaba ne-problem. But ungaqala phansi usiya phezulu, ngizathutha ukuthi kuba lula khonoko. Kwenza ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi senzani, kwenza umuntu wonke ukuthi aphatheke.
Mnumzana Fuzwayo, ungaphosela ukugcina?
Hayi, simele ukucela yilo ukuthi siyacela kubo babo Bebe labanye abakhokheli phezulu nalaba amabandla wonke. Into esiyifunayo siya ku-2018 sifuna i-coalition, and i-coalition ukuthi ihambe kwakhathesi abasibhekhele ikhekhe elimele phana elihle li-attract, noma phakathi liyabe linzima kodwa phandle lipholishwe kuhle lilihle, sizalithakazelela ukuthi okuphakathi ngalo kulwisana okuphakathi, ungazwanani phakathi kwenkulumo ze-coalition, kugcine sokudubuka kuphuma phansi kukhanye khona ukudlula ubuhle bekhekhe esiyicabangayo alisathengeki. Ngoba ngathesi nxa ukunje sikhuluma abantu kathesi into asebeyibona nge-coalition sebebona ubudlwangudlwanga, abasazwisisi ubuhle be-coalition. So kabahlali phansi isikhathi sisasekhona, bakwenze masinya masinye kulungiswe kuthi sokunjenge selambo 5 6 months towards election they want indaba ama candidate konke sokulungisile siye ku election singene ebantwini isikampeni thina abantu asivesayo abantu siyangena sikhulume lapho.
Alo ke ngumnomzana abekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye loqoqa inhlelo zebandla le MDCT umnomzana Abednego Bebe.
Langlela ndwandwe
langlela
ndwandwe
langlela
langlelo amshweshwe
langlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngisewange East njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele parliamente umnumzana Wesley Sansole. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Sansole.
Yebo baba Nkomo, ngiyabonga.
Yes, injani izakhamizi khona ngapho? Kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho?
Hayi, izakhamizi ziyaphila baba Nkomo. Okwenzakalayo kulezi nsuku abantu njengoba asikho sikhathi sokulima kodwa kulezinye indawo ezile irrigation ezinjengaEthentale. EThentale kule Sweet elinywayo kathesi. About 3.5 hectares abayihlanyeleyo nje under i-command agriculture esigaba sodibana nedede ewange east khonapha. Kulezinye inhlelo njalo ezokuvuselela amadamu njengedamu elinjengasemansuma dibane ledede le ndawana ezijiyeneyo nje kulamadamu esingathi abesegcwele inhlabathi ichebe-chebe okwenza ukuthi isikhathi nxa izulu selisina laphana angaze agcwale ngendlela okumele agcwale ngayo. Yikho-ke sithole uncedo ikakhulu kwabe-World Vision abayibasiphathisayo ukubana kususwe ichebe-chebe okuba inhlabathi yonale ukuthi idamu libe le ndawo enkulu engagcina amanzi ngesikhathi sezulu.
Ngobani abakhipha linhlabathi? Izakhamizi bencedisana labo abe-World Vision kumbe bakhona abantu abaqashiwe?
Hayi, izakhamizi kakuqashwa abantu, izakhamizi eziyizo ezenza lo msebenzi. Abe-World Vision bezosiphathisa nje ngalokho nalokho kufana lokudla lokunye kodwa kuyizo izakhamizi eziyizo ezisebenza khonokho. Njalo uzathola ukuthi kulamadamu angani asesenamanzi kulezi ngadi sile damu elinjengetonteka lapho abantu abalengadi khona abalima khona bephathiswa i-World Vision. So abantu baphathekile loko bethwala amanzi namabhakethi besusedamu besiyathelela. Sikhangelele ukuthi kumbe singathola imali yokubana kugejwe umgodi phakathi kwengadi kodwa yiwo umsebenzi ewenzakalayo kakhulu kusona lesi sigaba okuphathelane lamadamu lezingadi nalokho engikutshoyo ukulima kwemiqholoya.
Zinkulu okunganani iy'ngadi lezi? Ziyenelisa na izakhamizi ukuvuna mpela zithengise? Ukhulume ngokulima ingqoloyi, ukhuluma ngokulima mbona bayalima le mpita, bayathengisa abakutholayo?
Ye, bayathengisa abakutholayo kodwa okuningi ngokokuthi bathole ukudla nemuli zabo izingadi. Kodwa ingqoloyi njengoba ngitshile ukuthi kunendawo engalingana le lamahekthi amathathu lengxenye betholakala ingqoloyi yokuthi basebenzise. Okutholakala engadini okuningi kakhulu ngokuthi badlele emuli zabo ukuthi uma sekusele okunye besebethengisa. Kunenhlelo njalo lapho abantu abafundiswa khona ngokufuya imbuzi kule nhlanganiso ezinjenge-SNV zabo-Environment Africa abafundisa abantu ukufuya imbuzi ukuthi imbuzi ziphathwa njani nokuthi izibaya kumele zakhiwe njani zibe phezulu zingabi phansi ukwenzele ukuthi ulongwe lobwena behle kuye phansi. So bekunama-programs lama-workshop okufundisa abantu themba abaningi bathole imfundiso enhle kakhulu labangafuyanga imbuzi labo bafundile kwenzele ukuthi nxa kulezi hlobo zabo ezinembuzi lawo babo bazifundise lazo ukuthi imbuzi zifuywa njani.
Iy'nyamazana zendle zona azihluphi yini ezivandeni lapho kulinywe khona?
Ziyakhathaza kodwa-ke ngalesi sikhathi besingakabi ludubo olukhulu kakhulu ngenyamazana zendle ezivandeni. Iy'nyamazana zendle ezikhathaza kakhulu zindlovu ngesikhathi sokulima. Zona ziza emasimini zifike zona esibili kodwa ezivandeni lapha hhayi besingakabi ludubo olukhulu ngoba izivande zakhona eziningi zibiyele ngocingo.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omhlonitshwa, siyabonga. Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wewange East edalele parlamente umnumzana Wesley Sansole. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Walivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Ngukama.
Hayi siyabonga ntungamili ube lobusuku buhle. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana iNational Railways ingathola imali engange $400 million ukuthi ivuselelwe imisebenzi. Lithini ngakho lo?
Hayi, kithi thina imali isivuyile okuzenza ukuthi khona nama workers ethu thina ama members ethu abangama workers awe railways ukuthi bathathe le pension. Asiyabuya mukele ngentokozo.
Sasizwe abanye besithi kufunakala imali engange 2 billion pho nxa sokutholakale le i-400 million. Ayincane kakhulu na?
Hayi, imali leyo njengokukhuluma kwabo konke kumhlangano esiyenzayo labo abe-management, imali leyo incane le ayisiyo mali esigayelele ukuthi khona ingavusa uloliwe.
Ye, manje-ke nxa sikhangele okwenzakalayo lezi nsuku kuyini? Siyakhumbula ukubana bekulesikhathi izisebenzi zingatholi iholo, kathe sikuhamba njani?
Bezithi khona singahamba siyebuza ngendaba zomholo ukuthi kanti ayile kuze nizikhulele zabantu lezi elilazo lizazibhadala nini. Khathesi ngela last week khona khona sishele ukuthi khona hayi uhulumende uthe khona izikhulele zenu lezi elilazo kuyani zibuye ngapha sizihlole ukuthi bazihlola ukuthi khona kube njani lathi azikwazi.
Manje izisebenzi zona ziphila njani lezi nsuku khona kunzima kangaka zingatholi iholo?
Akhrisi kunzima, ikhrisi elipheleleyo kunzima. Sibili izenza kololiwe impilo abaseyiphila uyazi waphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Isike sabona ezinye izisebenzi zitshengisela ikakhulu omama kade betshengisela besithi obaba sebethwele nzima. Kunjani lezi nsuku?
Hayi, kukho lezi nsuku besihlamelela khonoko ukuthi khona umqashi besithi khona kulo investor obuyayo. So anti abona ukuthi khona mauthi khona kulo investor obuyayo umuntu okekhayele ukuthi khona i-investor obuyayo ubuya ngokuhle ngobuhle ukuthi uzabuye ebhadala izikweli zonke ezitedi. So khonoko kwamademo abantu besihlamele bekhayelele u-investor nalo obuyayo kodwa ngiyazo futhi asekuphuma i-400 ukusheda into engazwakaliyo.
Manje kona emsebenzini kumi njani? Emsebenzini lapha abantu bayahamba besiyasebenza bengaholi?
Emsebenzini abantu bayahamba kodwa abantu baziyenza basevalweni. Kade ezibe kule ndaba le kade gijima ukuthi akhona i-business iyabuya uyazi ukuthi akusebenzeki. Abantu bonke wasikwazi ukuthi khona mbani osalayo mbani ohambayo. So akusebenzeki liqiniso elipheleleyo.
Zona izitimela zihamba ngemfanelo?
Lokho sokwagcina kudala lokho zihamba ngama-delay time zodwa, akuna sitimela esihamba ngesikhathi.
Ezithwala impahla-ke ezifana lamalahla lokunye zikhona?
Last week sikesiba lomhlangano ne-management bebesithi khona bona bale-challenge yokumuva ikholo liyana besithi khona ama-wagons ayashoda lama-locals but besingani ibhizinisi engani isikhona khona ngale one. So i-problem yangikhona ma isitimela zile kuze ma kushota amakhanda lamatokisi kusho ukuthi khona kula into ehamba akushoti kuhambe njengoba.
Manje nxa sikhuluma nje izisebenzi ziyaba zisiyayenzani njengoba izitimela ziyaba zingahambi?
Ikhisi bayahamba ukuhamba emsebenzini isebenzi ziyahamba ngoba isitimela manje ayikho khona isitimela manje ngahambi ngesikhathi siyazingela abantu. Abantu bayahamba bangena esitimeleni sabo but ama-delays azenzakala endleleni kwesi sikhathi bathina bethetha ama-2-3 days ezendleleni but imsebenzini babehambile befakwe kulokuzeni ukuthi khona uyebekushifti egcweleyo.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi yiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli kumbe uphose ilizwi uphosela ezinye izisebenzi zerelwezi?
Hhayi, ilizwi eli ezingabalabe nje kuphela ukuthi sikhangelele khonokho futhi Nethi ngokuloko kwenza ngokhulumende ukuthi uthi uinvestor ozavuya ekhayeleni isebenza ukuthi isebenza lezila ma contract labantu abasebenza kudala abaye abafanele bahlonike labo njengezisebenzi sengathi njengabantu abangela umsebenzi abangela ncedo ukuthi sengabona namhlanje ukuthi kuna phuma uhambe ungena lutho so sikhayele kono ukuthi hayi makuyi amachisi wala matenzis ecompany kabe la matenzis azakhayelela la amakhosikazi ukuthi kona bona laba abantu abayenza ukuthi kuna uloli wabe nguloliwe kufanele nathi sibananze
hayi kwezwakala hayi sibongile kakhulu ba
ngiyabonga mthethi ubelela ngelihle
lo ke ngumnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz
kwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwabangela ncwadi zokuzalwa ama birth certificate ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Sixoxa lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale leSenate siyakwamukela kuhlelo omhlonitsha
alright
belilohlelo lamanye amalunga edale leSenate agoqela unkosikazi Jasmine Tofa olokuxwayisa abantu ukuthi bengathola njani incwadi zokuzalo selingaphi ngalolu hlelo
uhlelo lolu luzathatha isikhathi ukuthi luphele ngoba indawo ezehlukeneyo zinika amacebo ehlukeneyo iadvice differs according to the areas ngoba nxa esithi kasela sihlobo sezafa abantu lapha ahlala khona bangavumelana babe ngabaza ukuthi ye ubani wazalwa nini siyakwazi wazalwa ngubani nxa esevelela kwenye indawo uthi kuthwe umama wami aqala thathi birth certificate ngoba kalayo umama layo uthe uyathatha kwathiwa ugogo wakhe noma loyise labo babe le birth certificate kuqala nxa sekusenziwa umlungelunge onjalo kuthi ukuthi veleke loyo muntu kafuna ukuthi abantu bathathe ama birth certificate ngoba ngabe sikhuluma ngalo umuntu lo esimkhangeleyo bangasitsheli ngonina logogo wakhe ukuthi bala ama birth certificate yini ngoba nxa sikhuluma eParliament nxa bevumelana lathi abe social service nxa bezo address bathi bona lani ma MPs lingabancedisa uba bhalela iaffidavit yokuthi sibili umuntu lo uzelwe lapha nini abantu becholocho kungathiwa kaye bathatha baze bangowitness kuphela abangasiyo zihlobo zabo abafuni phela ukubhadala imali yabo ukuthi nje sekulecala ukuthi ngihlezi lomakhelwane sekufuna ngidinga imali yokuthi ngikade ibhasi nye witness ngesikhathi uzwa sebe sithi sifuna incwadi yokuthi umzali wakho wafa abukuzange kube le burial order phela ebantwini betsholo ukuthi ababulawa igugu round kumbe abenkaya ababulawa igugu round nxa usithi sekufuneka kube le ncwadi yokuthi umuntu wafa nini bayayithatha ngani
kodwa nxa sokulabafakaza bokuthi bayamazi ukuthi lo umntwana wangaphi bayakuvuma yini lokhu komsithele
ngoba lakho ekomsitheli abakhulumi ulimi linye omunye layo ubuye sekutshela ukuthi ha likhohliwe alibuya ngale ncwadi yokuthi ubani wafa nini ngoba abanye balethwa bengabantwana sekubulewe ugugu kwabulawa unina kwabulawa uyise kwabulawa abantu bakhona apha abanga witness abadala kwasalo ngabantwana kuya witness ukuthini ongabantwana khonoko
ngaphambilini kwalingxoxo uke wasichazisela ukuthi wake wavela wasebenza ukunceda abantu ngencwadi zokuzalwa lezi ungathi uhluphela ngkhona lokho elufanana yini kumbe luyamemetheka
uzwana mina kangiboni mehluko wothi ngikutshela ukuthi futhi kwenzakaleni ngimi eParliament ngiyimembi yecommittee okuthiwa yigender committee sizike saphuma njengecommittee silanda izindawo lezi ezigcina abantwana abangelabazali kumbe abantwana abahluphekayo okuthiwa ngama social welfare homes abantwana laba ba under social welfare eyiyona engumthungameli wokunika ama benefits abalawo na iyehluleka ukubanika yona i social welfare abantwana bayekela ukuya esikolweni anthi akubona ukuthi vele nxa bekukhuluma bayahumana ngoba bebona ngokwabo bayehluleka ukwenza konoko bese sithi akulula hambani lekwenza so hamba behlulwa yini bona ukwenza so bekhona pha begcina abantwana bakhona abanye abantwana bathi besiyavaka besiyadlala ama sports outside the country bona bangahambi ngenxa yokuthi ngabala ama birth certificate bese sithi into elula ilula njani bese hluleka njengohulumende ama homes aba awabo abagcina abantwana labo bantwana kabala ama birth certificate
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenate sixoxela ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle makamadlela sikhobokhobo ngamnanku samamo isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abedolobho lakobulawayo. Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla kumanyano we-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngoChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.